Into esiyibona lapha epolitiki yamelika ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanzeki ukubonakala ukuthi zivela ngaziya nga vele abantu be-America bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma 10 billion, wayesithi ama 10 billion, but amanye ama-states athi ule 3 billion. Kathesi ngibona abantu bakhe abaningi abangani bakhe sebephonga ukuhambiswa ejele ngendaba zona lezo zokuqamba amanga. So kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week e-91 million ekamama lwana u-E.G. Carroll, and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale 464 million ecela layo i-bond kumabhenki. Abantu bamncedise okasoze acuphe lapha angena khona, but sibona ukuthi konke lokhu ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana i-250 million after 2016 laphana yahamba yayasetshenziswa ukuthi ilungise indizamtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi.
Kodwa nxa sikhangele lona icala alethestwayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthi ule mali enganani, ubona kubangelwa yini lokho?
Ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedise ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi, ngoba siyakwazi ukuthi uTrump umnumzana Trump hhayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho, and kathesi sesibona ukuthi hhayi umthetho ongalithwasa emhlasini. Ukuthi bangamnceda abantu abaningi siyabona ukuthi layo lama-support amaningi, but they have been overstripped ube kudonetha lokho, and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe iy'mali ze-campaign uza akho. Ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na, hhayi into yakhona angathiwa ayikachisi, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwama-campaign kakaqalise officially ngoba ngama-presumptive nominees. So after June laphana sokuchaywa ama-Congress e-Democratic Party le-Republican Party, hhayi kuyabezokuhanjwa. Yikho sizabona khona iqiniso lonke, and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.